ubudlelwano bezimbabwe lama Asian countries kakhulu iChina siyakunanzela ukuthi kususela ngesikhathi kulwelwa ezenkululeko ibandla lezanu lalivele igxile kakhulu khona ngale eChina kakhulu kube sokusithi ke another Asian country mbelinye ilizwe le-Asia lapho iZambia igxile khona iRussia. So khona kuyana kuhle kwenza ukuthi sikunanzele ukuthi ubudlelwano lobo basuka kachana ngesikhathi amazwe lawa mbesithi ilizwe lethu lisadinga uzibusi. Yikho-ke kathesi sibona abakhokheli besiya khonale bazama ukuthi baveze ukuthi kulobudlelwano obuthile. Nxa sesikhanyana kwezomnotho siyakunanzela ukuthi ama-African countries kakhulu nxa siqadanisa leChina esikuthola kakhulu ukuthi thina siyimarket kumbe singathi singabathengi bezinto ezivelela eChina, kukalutshwana ukuthi bona sibathengisele izinto eziphelileyo kodwa bona bayabuya ngapha bezokwemba ezenjiwayo kakhulu igolide lokunye. So ubudlelwano bethu yilobana bokuthi thina siyaqinisa kakhulu ukuthi sibe ngabathengi babo, bona labo bayasiqakathekisa ngoba babuya bezokwemba lokho thina kumele ngabe siyazenzela khona sikulungise sibathengisele. So ubudlelwano bakhona buminjalo, yikho bona-ke umongameli seChina kube sokusithi umsekeli wakhe abe se-Indonesia sizama ukuthi njengelizwe ubudlelwano bakhona buqine, kodwa ubuqina kwakhona kakusho ukuthi njengeZimbabwe thina siyathola lathe singathi kungathi ukuthukisa ilizwe lethu kwezomnotho ngaphandle kokuthi nxa besincedisa mhlawumbe ngezikhali zempi lokunye nje, kodwa kwezomnotho kukalutshwana ukuthi iZimbabwe ithuthuke kangako ngenxa yokuthi thina yithi esingathi singabathengi bezinto ezichiphileyo abaziletha kithi ngapha.
Siyabona njalo ukuthi amanye amazwe e-Afrika lawo ayaphatheka emhlanganweni le, ukubo kungabe kubasebenzela yini kumbe singathi iZimbabwe yodwa ehluleka ukuthi ithole usizo esingathi igain ikumihlangano le, kumbe hayi kukhona lakho kubambekayo iZimbabwe yokuthola?
Nxa silandelela siphinde sicubungule singathi i-monitoring and evaluation ngesilungu, uzafica ukuthi ubudlelwano beChina le-Africa sithi Africa China relations kumbe China Africa relations yile ubuyano bokuthi kulomunye lesandla esiphezulu kulesomunye i-Africa yonke jikelele ekutholayo kuma-Asian countries kakhulu iChina labo-Indonesia bona laba ukuthi thina sithola abakulungisayo osokuphelile, thina sesisiba ngabathengi bakho singathi yi-market. Kube sokusithi bona baqina kakhulu ngokuzothatha ama-natural resources okwemvelo bakuthathe kunjalo kungalolongwanga bahambe lakho baye kulolonga sebengale. Thina esikuthola njenge-Africa ukuthi sesizathola-ke ama-projects esizabona ngazanithiwa lawo mazwe ase-Asia ayasincedisa, kodwa imbadalo yakhona ukuthi thina sibanike ezethu ezemvelo ikakhulu ezenjiwayo bahambe lazo bayezilolonga khona ngale bazifake zibe kuvalwe phezulu esingathi i-beneficiation and value addition. Kube sokusithi thina-ke senzwele okuthize. Ngizathatha umzekeliso ungakhangeli kakhulu kuma-African countries kulama-parliamentary buildings akhiwayo khonokhana ibudlelwano esibutholayo labo ukuthi bona bayasakhela ulutho oluthile oluzaphela sisale solusebenzisa, bona babe sebehuquluza umnotho wezenjiwayo bahambe lazo khona ngale mazwe nabo okuzabanika inzuzo ephezulu kakhulu. Lokunye abasenzela khona mhlawumbe ungafica ukuthi bayancedise kwakheni amadamu bayancedise kwakheni lokhuyana lalokhuyana, kodwa inhlawulo esiyibhadalako akutsho ukuthi baye besincedile ngaleyo ndlela, kodwa baye bedinga amangenanjani okuthi babe sebehuquluza okuncane khonokho lathe sikuthembileyo. Kade singakhangela eZimbabwe maningi ama-Chinese companies asegebha igolide, maningi ama-Chinese companies asegebha ikhwari le madolobheni sebengenile. Khonokhona kutshengisela ukuthi yindlela ubudlelwano silabo siyi-Afrika lama-Chinese kumbe lo hulumende weChina. So ubudlelwano bakhona bunjalo, siyathola-ke lanxa kungaba ngama-second hand kumbe ngama-helicopter njengala esatholayo kumbe izikhali kumbe kuyini, kodwa bona abakugijimisa kakhulu yikuthi bathathe ezomnotho bathathe ezenjiwayo bahambe lazo bayethuthukisa umnotho wabo, thina sesisiba-ke ngabathengi ngoba ama-consumers alokho bona abakwenzayo. Yibo ubudlelwano nje obukhona i-Africa yonke jikelele ungayikhangela silobudlelwano obunjalo le-China kakhulu mbe lama-Asian countries le singathi ngama-big countries kuma-Asian ku-Asian continent. Yikho-ke mbalise i-Russia ngabalisa le-China.